Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuzibandlela 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
we proceeded with a trial against Jock Schuyler in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
amaqwetha omeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe aletheswayo lokutshotshozela uDlakela alicace ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokuzicabangela.
Uhlelo lolo lokuthi Feed Africa lungolunye lenhlelo ezinhlanu eziqoqwe yi-African Development Bank. Abalimi laba abancane izwekazi lonke nje le-Afrika jikelele babhekane lezimbambeko ezithize.
Umongameli Emerson Mnangagwa utshela umhlangano ocubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. AbeZimbabwe bamukela ngembono etshiyeneyo imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni ekasomabhizimusi u-Elon Musk SpaceX kuhlelo lwayo olwe-Starlink Satellite. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala alitheswayo lokutshotshozela uDlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela nje engelayo imicijo egcweleyo engasuthisa umthethwandaba wokuthi ngempela ulecala. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emthethwandaba kamantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwe-Law and Order eHarare umnumzana Edmore Nganga ube eze ukuzofakaza ngodaba lolu. USikhala wethesa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokutshengisela ukwenzakala ngoNtulikazi 2020 abatshutshisi besithi wayefuna kube lokunye ukutshengisela. Abatshutshisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho uSikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu batshengisele. URunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe unobufakazi bokuba uSikhala wayetshotshozela uDlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda uDlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli zindaba uSimba Shikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba kenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma lentatheli zindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with a trial against Jock Schuyler in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
siqhubekile ngodaba lukaSikhala lapho etheswa khona ukutshotshozela uDlakela ngo-2020. U-officer commanding Law and Order owe-CID uphe ubufakazi.
And the matter was rolled over to tomorrow for trial continuation.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abatshutshusi sebephonga uphandaphanda lapha lalaphaya befuna udaba lolu luqhubekele phambili kungela bufakazi obucacileyo becala elenziwa nguSikhala.
We lamented before the court the fact that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ukuba abatshutshisi abalandaba lodaba lolu besithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye. Abatshutshisi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini
at 2:30 so they can't sit at 2:50.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi Usikhala uyahlukunyezwa.
Yeza ilanga elizithutha. Lokho abakwenza usikhala kusasa kuza kwenziwa kubo. Usikhala uzaba free. IZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna. Sibuhlungu sifuna usikhala ebe lemuli yakhe njengomunye umuntu.
Udaba lukasikhala luzaphendulwa ngomvulo kuvikezayo ngemva kokuba umtshutshisi unkosikazi Dendai Shonai etshele umantshi unkosikazi Vongai Mtshutshuti Guriro ukuba yenelise ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Afrika we-Feed Africa Summit lamhla ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima njalo selizihiqizela owalo umquba. Uthe ilizwe leZimbabwe seliqakathekisa inhlelo zokuthi lithole amanzi eneleyo ngokwakha amadamu kuzigaba zonke ezizitshiyangalombili zokulima zelizwe kanye lokuthelezela ukwenzela ukuthola ukudla okweneleyo. Phambilini kwamazwe akhe, umongameli Macky Sall weSenegal uvule ngokusemthethweni lomhlangano njalo wathi inhlelo zokwaba umhlaba ziqakathekile ukufeza injongo yokuthi kube lokudla okweneleyo kuzwekazi le-Afrika. Uthe kubalulekile ukuthuthukisa abalimi abasacathulayo kunhlelo zemali ukwenzela ukufeza linjongo. Ukulomhlangano bekulabakhokheli bamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika njalo umongameli Mnangagwa ubekhatshwe ngabaphathi ntambo bogatsha lukahulumente olubona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lolwenhlelo zemali omnumzana Frederick Shaba lomnumzana Mthuli Ncube ngokulandelana kwabo. Sixoxe le ngcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuze sicubungule lolu daba.
Nxa sithi siyakhangela inkomba eyiyona eqoqwa ngabantu be-FuseNet, itshengisa ukuthi kulumnyaka esikuwo indawo eziningi zaseZimbabwe ezingafika phose isilinganiso ngamachumi ayisishiyangalombili ekhulwini o 80% zikulesi sigaba okuthiwa yi-crisis mayelana ngendaba yokutholakala kokudla kumbe singathi yi-food security. Ngabe sithi indawo ile crisis bathi ukuthi kukhanya ngani kule ndawo ezisilela ukuthola ukudla and lokho kungabangela ukungakhuli kahle kwabantu kumbe lanxa abantu benelisa ukuthi bethole ukudla kodwa ukudla lokho bakuthola nzima ngoba sokumele bedayise kumbe bethengise ezinye izinto ezingabasiza kusasa ukuthi bethole ukudla. So ngamanye amagama bathi iZimbabwe khathesi ikakhulu kulumnyaka isengozini ukuthi kungaba khona uhlupho nxa kuyikuthi isizini esikiyo kathesi ingalethi isivuno esihle. Ngokubona kwami silenhlelo ezintathu engathi yizo zona ezincedisa abantu ngendaba yokudla. Okokuqala kulenhlelo zama NGOs ezivame kakhulu ukuncedisa abantu ngokubanika ukudla khona ngokwakho. Lezo nhlelo ngithemba ziyaqhubeka ikakhulu endaweni lapho kuthiwa kulama vulnerable communities. Kodwa inhlelo engibona ngani ziyasizilizwe zimbili. Uhlelo lukahulumene lokuncedisa abantu ngenhlanyelo lemvundiso lakho okunye ukuthi nxa izulu lifika abantu benelise ukulima. Ngibona ngani ziyanceda kakhulu. EZimbabwe kathesi silohlelo okuthiwa yifumvuza kumbe intwasa olukahulumende olukhangelane lokuthi luncedise phose ilizwe lonke. Okwesibili umbona ngani kuyasiza ukuthi labo abalima benelisayo ukuthi bazithengele inhlanyelo, bazithengele imvundiso, benelisa ukulima, whether balima bethi bangama-commercial kumbe ngama-semi-commercial, umumo welizwe kufanele ubancedise ukuthi benelise ukwenza zonke lezi zinto bengelanhlupho besazi futhi ukuthi bengaze bethola isivuno bezenelise ukuthola imali ngaso lesi sivuno ukuthi senelise ukukhava kumbe ukumelana lendleko zonke ababe bebelazo ngesikhathi belima. So ngokubona kwami ngibona ngani indaba le yokuthi Feed Africa iqakathekile kakhulu lakithi eZimbabwe ngoba siyazi ukuthi for the last 20 years indaba yokudla lokusweleka kokudla yinto esesijwayele engani yasehlula ukuqeda. Kodwa iqinisweni kulumnyaka ophelileyo kundaba yengqoloyi hayi kuzamekile sibili seneliso ukuthi for the first time in many years silime sithole isivuno sengqoloyi esizenelisa ilizwe kusale lokunye phezulu lokho abathi ngesikhiwa yi-surplus.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima isixoxelayo eseNairobi eKenya. AbeZimbabwe bathi bamukela ngembono etshiyene yombiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni kasomabhizimusi odumileyo emhlabeni jikelele u-Elon Musk eSpacex kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Lokhu bathi kuzathuthukisa umsebenzi wokutholakala kobulembu lula oqhutshwa ngamankampani anjenge-Econet, Liquid, NetOne lamanye ngoba bona beza le bhizimusi elithembisa okungcono. Intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Ephendula imibuzo kwelinye lamankampani akhe ayithenge ngomnyaka odluleyo eye-Twitter ukuba inkampani yakhe ye-Starlink izazosungula amabhizimusi e-Afrika, umnumzana Elon Musk owazalelwa e-South Africa kodwa osehlala eMelika waphendula ethi uzimisele ukusebenza emhlabeni jikelele emazweni wonke azavumela ukuthi aze khona. EZimbabwe akukacaci ukuba i-Starlink izaphiwa na isichenxe sokuzosebenza kuleli. Umabhalane omkhulu kugatsha lokuhanjiswa kwemibiko olwe-ICT Postal and Courier Services, uDokotela Bula Chirume uchaze ukuba i-Starlink ayikabi nelayisensi yokusebenza eZimbabwe njalo ayikabalobeli ukucela imvumo yokusebenza elizweni. I-Starlink ngakwelinye icele enkundleni zayo zebulenjini ithi ilakho ukuqala ukusebenza eZimbabwe lakamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lonyaka. Ingcitshi kwezebulenjini zithi kuba nzima emazweni anjengeZimbabwe ayake acimele uzulu ubulembu uma kulokunye engafuni kwaziwe ngamanye amazwe womhlaba okuyabe kusenzakala elizweni. I-Starlink ilakho ukusebenza ingqe ngapi komhlaba ngenxa yemitshina yayo elohlonzi loba ingelamitshina elizweni. Kunje i-Starlink iyasebenza kwele Iran ingelamvumo kuhulumende walelizwe lona elingelinye lamazwe athanda ukuvalela abantu ubulembu ukuze ucuku oluyabe lusenzakala elizweni lungakhanyi. Umnumzana Nqaba Machazi, Original Campaigns Coordinator eMisa Zimbabwe, uthi kuzindaba ezinhle ukuza kwe-Starlink eZimbabwe.
Ungakhangela amanye amazwe lapho abazakuya khona ngo-2023 uzabontheni eMozambique sebehle batsho ukuthi ngo-second quarter ka-2023 basebekhona eMozambique. EZambia nge-second quarter ka-2023 basebekhona. EZimbabwe ababhalanga lutho baphambi ukuthi babuya ngo-2023.
Okwamanje amankampani ebulenjini akhona abalisa i-Liquid, i-Econet, le-NetOne, iningi livele alenelisi ukuwafinyelela kumbe ukuthenga amagagasi okungena ebulenjini. Unkosikazi Duduzile Ncube obona ngezebulenjini eGirls College kobulawayo uthi ukuza kwe-Starlink eZimbabwe kuzenza iningi lifinyelele ebulenjini ikakhulu emakhaya.
Ngiyabona kakhulu ukuthi sivele silama two main companies ezingama service providers, yizo zile monopoly as such
Nxa zingadecide ukuthi zikhweze akulamuntu oziphikisayo kuba nzima ikakhulu kunetwork ebantwini abahlala emakhaya.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uncome imizamo yeStarlink ethi iza kwenza wonke umuntu abe sebulenjini.
Kusho ukuthi ikweze internet lathi sesizathi sibe kuzinga eliphezulu njalo sokuza kwencedisa khamizi ukuthi ezinye lancakathi zingayazi yona iTwitter leyo lokunye nje ukusebenzisa ubulembu. Njalo kuza kwenza ukuthi kube lomncintiswano omkhulu nxa sikhangela amakhampani azabe eselamabhizimusi alolo hlobo.
Olwela amalungelo oluntu eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuzabasiza kakhulu emakhaya lezikolo ngoba awakho amagagasi abambekayo.
Sikhangele kakhulu emathebelele North indawo eziningi kazila amagagasi e-internet okuba nzima ukuthi kube lokukhulumisana.
Okwamanje eZimbabwe imuli eziyisilinganiso sokuthathu ekhulwini yizo ezenelisa ukuhlawulela indleko yokungena ebulenjini. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umnumzana Gift Machengete wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ubengakaphenduli imibuzo mayelana lokubhalela ufuna ukusebenza kweStarlink kuleli. Ezwekazi leAfrika amazwe asethe apha inkampani yeStarlink imvumo yokusebenza agoqela iMalawi, iNigeria, leMozambique amazwe angamachumi amane lanhlanu ayasebenzisa ubulembu beinternet beStarlink emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Impumela yophenyo olwenziwe yinhlanganiso yeMo Abraham Foundation iveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika aqhubeka isephula amalungelo oluntu ngendlela embi kakhulu. Uphenyo lolu lukhangela ukwenzakala emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kuka-2021. Amanye amazwe akusiba yasinye leZimbabwe lapho kwephula kwamalungelo okuqhubeka kusiba kubi agoqela eUganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda, lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezomnotho siyaqhubeka eZimbabwe kanye lesomvikela lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumente. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela icacayo, i-transparency and accountability ngesiNgisi, kulandela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngo-2017. Ukundlela kamongameli Emerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke aseAfrika angamachumi amahlanu lane 54, njalo ithi umbuso omuhle uya ugugudeka eZimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdeni kaLemekani Nyirenja wesilisa obeleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa wakwele Zambia ibe lombuthano wesikhumbuzo esigodlweni salelo lizwe iLusaka ngemva kokubhubha kwakhe kuqembu lamasotsha akwale Russia ele Wagner alwisa kwele Ukraine. Osakhulayo le lo ube eyisifundi ekolitshini efundela ukuba ngumanjinela, wasuka wabotshelwa icala lokusebenzisa isidakamizo awasesiwa empini ubeyalwisa eleUkraine. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwale South Africa bebandla eliphikisayo leDemocratic Alliance Party zifole zitshengisela edolobheni leCape Town lakwamanye amadolobho namhlanje zikhonona ngodubo lokusilela kwamandla amagesi elizweni lelo. Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Caroline Moyo osebenza kwele South Africa, yena oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngizalwa eZimbabwe eNkayi kodakamela.
Singathi khonapho ke kwele South Africa uyenzani?
Lapha eGoli ngumuntu nje ngisemakitchen. Yikho engiphila ngakho nje ukusebenza emakitchen.
Singathi kuyasebenzeka yini mamoya?
Sina choice. Noma kungasebenzeki, noma kunzima kungakanani, kodwa asila choice. Kusho ukuthi kumele nje siqinisele khona lokho kubuyayo sikwamukele.
Emakitchini abantu banikwa imali enjani? Njalo imali yankona iyakwenelisa yini ukuthi uphuthe inyanga? Njalo uthumeze okunye okuyingcosana ekhaya?
Njoba kunjenje angithi sikhanyelane lamarenti lokudla kukhuphukile ekhaya, ngala abantwana bafuna amabhuku, bafuna izikulufisi. Vele imali yangikhona kayeneli sibili, kodwa akulanto esingayenza ngoba ukuhlala nakhona akusizi lutho. Angithi labelungu bayatsho bethi half of bread is better than nothing. So at least khona lokho esikutholayo sincedisa bekhaya, or lathi sithola ukuphila khonokho nje ukuthi sikutsho ukuthi yi-hand to mouth, akulanto nje vele etheni.
Pho-ke nxa kunjalo liphila njani mamoya?
Sesiphila nje vele sokusekhaya, ufana nje lekhaya othi usumele nje ulime ukuyingadi wakho lapha eceleni, and then vele sesiphila nje vele sokufanana nje lekhaya. Sokufanana kathi njengoba bonke abantu sebagcwala khona lapha, akusela kuthubani njalo futhi awukhethi lo msebenzi. Khona lokho kungumsebenzi olakho, kuyabe kukunika imali yokuthi ukwazi ukubhadala irenti, ukwazi ukulala udlile. Yikho lokho.
Singathi khonapho-ke nxa sikhuluma ngerenti mamoyo, wena ubhadala imali enganani njalo ubona zane yake usindini?
Mina imali engiyibhadalayo ngenyanga yi-R1,500, but still vele iyangisinda, kodwa angizathini ngoba nxa ngingasayibhadalanga ngithi ngizahlala egangeni.
Singathi kulobu zima la
kakhulu kakhulu, kodwa kungcono nxa kuwukuthi ungumuntu usakwazi khona ukuthi khona irenti uyakwazi ukuyibhadala, and then uthenge impuphu, uthenge ishukela, ufake endlini, okuningi ngamanga. Sizathini
uyadumeza pho ekhaya njengoba-ke kukhanya kuzima kangaka?
Ama-basics anti manje sesibhekana lama-basics kuphela. Yabe ukwazi ukuthi nxa ekhaya ungabathengela isepa this month, bathengela isepa shukela, mafutha okupheka, mafutha okugcoba. Next month uyakwazi ukuthi kukhona oza kujampa khona lapho, uthole ukuthi maybe isepa yabuthenge yabaninganyana. Uma ubabuza bethi hhayi sisaselakho kuyisitokwana kwesepa, uyakwanisa ukuthi kujampe lokhu amthenge okunye ababe sesithi abaselakho.
Ye phosela ukugcina mama.
Mina nje kuphela into engiyifisayo ukuthi nje ngaye ekhaya kuyalunga, sikwazi ukuzibuyelela ekhaya umbe lezulu lisina, sikwazi ukuthi sizibuyelele ekhaya siyebona ukuthi mhlawumbe siyalima. Aphela kunzima, akula plan esingayenza. Noma ngaye kumbe ekhaya kwangikhona njengoba siyasizwe kuthiwa kulezi mali eziphiwa abantu ukuthi beqala ama-project. Ngaye lathi lawo lezo mali siyasizifonelwe phela kumbe sizwe ukuthi azitholakala ngaphi njani, sikwazi ukuzithola siziyenzele ama-projects ethu. I think kungaba ngcono.
Lo-ke ngunkosazana Caroline Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kubikwa abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abalakho ukwehluleka ukulungisa amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe kusiyafika umhlaka 13 Nhlangula lonyaka. UGibbs Dube weStudio 7 ucubungula lolu daba Lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena.
Okukhona kathesi ukuthi i-ANC iqedile i-conference yayo, kabazange baxoxe kakhulu ngodaba lwama-Zimbabwe exemption permits, kodwa bakhulume kakhulu ngomthetho omutsha i-immigration policy abafisa ukuthi ifakwe. Leyo immigration policy ye-ANC isizahamba-ke endlini yesishayamthetho ukwenzela ukuthi ibe ngumthetho. Nxa ingaphumelela ibe ngumthetho, kuzaba nzima ukuthi abantu abasebenza imisebenzi le ephansi banelise ukuthi bathole incwadi zalapha. Kanti-ke futhi labantu abachade kumbe abachadwe izizalwane ze-South Africa kuzaba nzima, ngoba abakuphakamisayo yokuthi indaba yomchado le ndaba yamaphepha akumela hlangane. Ngoba siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi umuntu bese ngachada lesizalwane se-South Africa abe secela incwadi emvumela ukuhlala eyomchado esingathi ngolwasemzini
yes, nga ukuthi ungavalwa baba Mabhena, kutshoni khonokho? Kulabantu abadabuka eZimbabwe abangaba senkingeni khona.
Bakhona abaningi abangaba senkingeni, ngoba abanye vele basebenzisa wona lama sponsor permit kumbe sponsor visa, okuzokwenza ukuthi nxa sebewavuselela kuzaba nzima ukuwavuselela, ngoba kabafuni ukuthi kuhlanganiswe. Kodwa kokunye kulaba abayeZimbabwe exemption permits, abaningi njengoba satsho vele ekuqaliseni ukuthi kabanelisi ukuthi bangene kwamanye amavisa, yikho-ke bayefile ku-aplaya. Yebo, yabanye ba-aplayela ama-waiver, kodwa umuntu yabe aplaya kodwa esazila sozaphumelele usephonga ukuthi afake isikhalazo sakhe. Into abantu asebeyithembile, ithemba uphele selikhona ukuthi mhlawumbe inkantolo enkulu phakathi kuka-April njengoba icala lizahamba-ke enkantolo enkulu e-High Court, mhlawumbe ingabazwela ibisisithi yona hhayi uhulumeni we-South Africa waphambanisa. Kodwa nxa inkantolo ingasazange ibazwele, kutsho ukuthi-ke mhlaka 30 June 2023 lilanga lokugcina ukuthi abaphethe ama-ZEP benganelisanga ukuthi baye kwamanye ama-permit kumbe ama-visa babuyele emuva.
Ye, kodwa ubona uzani-ke kuzayenzakala yini ukuthi kube labanye abazathola amaphepha, kumbe vele kuzayehlula yona?
Bakhona abazingcitshi asebawatholile amaphepha, bakhona futhi abachade izizalwane zase-South Africa asebawatholile amaphepha, bakhona asebethole ama-waiver balutshwana kodwa angezwa kuhle asebethole ama-business permit. Esembazwe kakhulu ngaba abafundisayo ama-subjects awe-science awe-math, abanye asebetholile, labanye abasebenza imisebenzi engani phezulu sebengani bayathola. Kodwa abaningi kabakawatholi, futhi abaningi abasoze bawathole ngesizathu sokuthi abaningi basebenza emayadini esemakhitshini.
Lowa umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngurhulumente weZimbabwe othi uselungiselela ukwamukela izizalwane zakhe ezihlala kwele South Africa esiziphelelwa isikhathi sokusebenza samapermits. Singakehlukani kesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amagqwetha omeli wezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe lokutshotshozela uDlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa o-Feed Africa Summit ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.